sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 21 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation. However, these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu leUnity Day kusasa, kodwa abeMDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinet yakhe ukuthi bavumelana ukuthinta iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yezanu-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation. However, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilise ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu leUnity Day kusasa. Ibandla leMDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ePhalamende.
Thina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthini amaZimbabwe wonke lapha ekhaya nakudiaspora basebenze ndawonye babe mulinya, ngoba ukubambana kuletha intuthuko, kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho-ke siyabe sifisa sibili ukuthini ilanga lele le-Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali langa leli ivela kuzaphi le PF zaphi lezana PF ikho ukudabuka khona ilanga leli sePS letter sesikhuluma ngeunit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabe zaphi kumbe ngabe zanu kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu so siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi uED uqeda umnyaka wonke sibhula njengabantu beMDC so ngala lungele lokuthi aqale sikukhuma ngeunit ngala lungele lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke eharasi MDC so thina siyabe sifisa ukuthi mayefina ukuthi abe united nabantu umele asebenzelane nami ndawonye kulokubalwisa and siqeda umnyaka wonke kuthi nanjenge MDC sithwale senzima esibhula ngosazo lwenzima uyidi
uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho
akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya so thina njenge MDC sithi yena ubaba yena ma-EDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle le-MDC kulokuthi atshone esilwa layo so yena umele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiyele emuva okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okuyisenza sibiyele emuva so umlayezo omkhulu ngeunity day for ED ukuthini thina njengeMDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akuchilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngathi sihlanganise uyasilisanisa izani PF ichoni ivula abantu beMDC sikubonile umnyaka wonke lo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhothini so akula into engakhulunywa ngo-EDA unit yena ekwazi ukuthi yena akasibambani izinyama Zimbabwe uyasahlukanisa
umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edale lephalamende Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni le kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa ngoZulu ngo-2013 pha umongameli amandla amanengi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZANU-PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe. Njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. Iloso Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lalinhlanganiso.
Umbhedo lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabhinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha i-constitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleli ngoba singakhangela i-constitution le yabhalwa izifiso zakhe kune-constitution so akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphonge ukutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababe benayo ama-whiskey nje bazidakela sebephonge ukutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakonsultanga uZulu yikuhlanya sililokhu esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zaze ziphonge ukucela kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingasesenamandla nje
ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo
uhulumende uthathela leli nyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe ufuna ukuthi abuthi ngalokho esingathi ngekhulungu okukonsolidata ipower yakhe ukuthi angasoze wakhitshwa njalo angasoze wasuseka nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe ngoba sonke siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo khathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry so inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni
umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha umongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela namba
Izakhamizi enyakatho lasezansi yamandebeleni zithi sezehlelwe yibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. Walpit Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo lezinenge emathebeleleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yolonyaka ithanele imhlambi izibaya zavalo emzini eminengi. Inengi lithi kalisela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthe emathebeleni north lasemathebeleni south sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo semathebeleni south sodwa sifelwe zinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile and inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe kube lotshani obeneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
Umnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation lakhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune bungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Johnson Dube yena ohlala eMalihlowe eGwanda South uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe la madonga ayiwo alimayo inkakayi zakhona ziningi akulanto ehle.
Isakhamuzi esengezane unumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba umangomude about ama-10 km zidinga idlelo zithinga amanzi.
Amazwi akhathekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni umnumzana Stanford Kala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki ncangoti uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcubileyo abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi semashelomoshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echathisa.
Indlala esilayo yesabeka abanye Albert ngicela ukutshela ukuthi sebedla inhlanyelo esayiholiswayo naleyana bayicholisile ihlanganise kube ligogokho bese lishare ngenxa yendlala ayikhona ukuzenzisa. Hayi asila ngitsho lamanzi izikhotsho zifile. Hayi siyahawula bakithi uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi siphathisiwe Nkala ohlala isilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka-2019 eshawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo besingela amanzi, singela kudla emasimini sasingazange sathola lutho amadamu atsha inkomo zafa ngobuningi bazo. Idlala layo ibhahile lapha kwelakithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura kube kungcono ngalesi yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwanobuthengiswa ewardini but manje lalowo mumbu awusatholakali.
Umnumzana Mthembu Ndlovu isakhamuzi Mawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Ukuhlelo luhle sibi luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emandebeleni lasenkabazwe lide ukutshabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela manzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kulendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge itjaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo kwaka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla leMDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esigene esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besekulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo. Ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi i-fuel, abalama-challenges of i-fuel for transporting abantu lokali khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana lalo?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenze iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezanamazi buya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khane i-waste food namaphepha. Nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections ethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kule guest evela khona, sibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local governments. NjengakoBulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama seats for women. Kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe ngasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabali phuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weselobela engwebandla le MDC. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Ah, esigabeni umumo kawuma kudla kulazulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yiko uludubo kakhulu ebantwini lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile. Izifuyo zilazo zithwele nzima, ziyafa. Angathi mina kulanto right.
Ulikelana khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selikelana kabili kuphela but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angeni emadama, amadama agqibelekile la mungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ungani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima ukwedlula lo esikuwona?
Kakhulu okumangalisayo kungala kunje ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa okokuthi asezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlala so imali kayikho ebantwini but ukuhamba kathesi kuthemba ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zangkhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapha iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala kodwa la itholakala layo mdijana mdijana ibuye ngobuningi bayo ama-housesiz awakwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bayafisa ukuba udlulula but mina ngiyaphisana labo bakwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile abantu balima ngani?
Abantu kulohlelo lwa-introduce kuthiwa ngugatshopo bayagibha amagodi ugatsha ugatshopo balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Kulantsha isinkwa Gande lapha vela kulanto ekhona kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kuzima.
Hayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Ngiyalivalelisa abalaleli e-Ward 33 esilobela imumnikwa uJabulani uKhansila.
Hayi sibongile ba. Lo ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weward yesilobela engwebandla le MDC ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande lelalo.
Siyabonga Jahelidala.
silela izinto kwelakithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembezi zendoda amadoda. Zaziqala kusweleka izinto okufana nokusweleka kwenzekala kusweleka inyama. Hawu awuthola abantu bezixoxela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitshebo. Kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa ukuswelakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho babeyimelele khona belindele elayinini babe babe khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela. Oh mama babe zwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kuwe. Abantwana babuyisililo kuphela ezindlelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qhakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu kulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka izulu line balime washaye bahlele phezu kwawo. Bathi okuningi ungasweleka kulandaba kodwa ke ungasweleka ukudla baba. Jehova sithembe wena uma mkhono wakwathethisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa esicela khona izulu enjelele akulandaba konke lokho.
Nduna malaba nxabe khona abathethise indlelele bakithi hambani liyexolisa amazolo avuleke silime siqede indlala. Ohlabela ke kamnandi lapho nduna malaba ingoma ihambelana lo mumo okhona bakithi umumo wendlala. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthokazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.